Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngensonto mhla ka 20 kuLwezi 2016, musithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Iningi labantu elizweni lilokhu ligcizelela ukuthi imali yohlobo lwama-bond notes, uhulumende othi uzayithulela uZulu alifuni njalo imizamo yokutshengisela ngalolu daba izaqhubeka lanxa amapholisa ivame ukuyivimba.
Ndekwenza kuthengisa nyabe nguthethe ngapi? Ngoba lakho uyabefuna imali, mina ngiphethe iphepha. Oza ngipha lolo lutho ngubani? Engizamthengisela, ngingamthengisela, ngimphile. Ngingelanzuzo enzabalayo, eza kuyingiphilisa. Ibhondi kali ngeke lamphilisa.
Ikhansili yakoBulawayo ithi uhlupho lokuswelakala kwamanzi kuleli dolobho akusoze kuguquke masinya nxa izulu lingananga ngamandla lagcwalisa amadamu.
Umumo lokhunjalo kakulalutho olutshintshiweyo. Amanzi alokhu ehlupha. I-shedding yethu ngeye-72 hours lezulu alikangenisi lutho emadamu.
Siza kuzwa eziphathelane labatsha, ezokholo kanye lezamasiko. Iningi labantu elizweni lilokhu ligcizelela ukuthi imali yohlobo lwama-bond notes, uhulumende othi uzayithulela uZulu aliyifuni njalo imizamo yokutshengisela ngalolu daba izaqhubeka lanxa amapholisa evame ukuyivimba. Lokhu kulandela ukutshengisela okuqoqwa zinhlanganiso ezizimeleyo ezigoqela eThajamuka, eZimbabwe Congress of Trade Unions, lezinye zisola uhlelo lwama-bond notes ezithi lungabangela ukuwa komnotho welizwe ngamandla. Unkosikazi Deborah Mokasa, isiphathamandla senhlanganiso elwela abathengisa okutshiyeneyo ezitaladini eBulawayo Vendors and Traders Association, uthi uhlelo lwama-bond notes luzabangela ukuthi behluleke ukuthenga impahla kwamanye amazwe ezokuthengisa ukuwoda.
Ezabhala incwadi zibhalela ubaba uMangudla ukuthi abuye sizomchasisela la sichasisele. Vele kazange ke siphendule, kazange ke sitshene lokuthi kuhamba njani. Lathi futhi sinike imbono yethu ngihamba bonnothi ukuthi azasi-asesa kangakanani. Silusize kakhulu ngoba izini la izolo ngithena ngilalela i-ZDC. Ama-cross-borders lawo bebekhuluma njalo benesikakazo sokuthi kuzahamba njani.
Kodwa lona udaba lokuswelakala kwemali lubhahe kanganani? Liyabona ukuthi abantu ababuyi ukuzothenga ngoba bavele abalamali kumbe bayiswele emabhanga?
Abantu abalamali baswela emabhanga-ke. Ethi amabhanga wona ngokwabo kawanamali. So nabantu vele ukuthi noma efisa ukuthi noma efuna ukuthi ezodobha noma itamatisi nofuna ukuthi odobha isigqoko, imali kayikho. Ngikhuluma so kathesi kulamaveki like last week kade senika ama-$20 ama-$30. So ngitshela ukuthi i-$30, $20 maybe over your pay, maybe ye-$1,000 nxa kuwukuthi uyahola sibelokuzwayo. Uzayithatha kangakanani kanjani yini njalo. Kuhambe wakusasa elayina ayikho. Kuhambe wakusasa ingxenye ulayini for 3-4 days ingekho. Sibe sesikhuluma ngakhona ukuthi njengobana i-RBZ sithi sisebenzisa ama-plastic money. I-plastic money yona le yokuthi uzahamba uyeswayipha and nayo idlela abantu izimali ngoba uzahamba kuphela eshop ufike kosar kumbeni ko-TM ufike uswayiphe uthenge uthenge. Nxa usithi uyathi uyatshayisa emthineni uzosokuthaya okunikhadi kwakho kumbeni ifoni yakho yona leyi ecokheji kakusela mali. Okuthi le percent yangkhona I think sokusiba lokunye okwenziwayo, sokusiba ne-black market vele yenziwayo kuma-plastic imanizi yona le ekhona.
Lowo ngunkosikazi Deborah Mokasa, isiphathamandla senhlanganiso elwela abantu abathengisa okutshiyeneyo ezitaladini eBulawayo Vendors and Traders Association. Sixoxelaye ekoBulawayo. Silokhu sikudaba lunye, inhlanganiso yeZimbabwe Chamber of Informal Economy Association, ithi imanyana lomphakathi ukuchotoza inkulumo kahulumende yokwethula imali yohlobo lwama-bond notes, ngoba izaphazamisa umsebenzi wabo. Intatheli zindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Abenhlanganiso le bathi ukwethula imali yama-bond notes kuzaphazamisa bona kakhulu, bona bevele besebunzimeni kwezomnotho. Unkosikazi Edina Sayi, ngumfelokazi ophila ngokuthengisa inkukhu esigabeni seJombe, emela abalobugoga enhlanganisweni yezichiya. Unkosikazi Sayi uqale uziphilisa ngokuthengisa ngomnyaka 1995 ngemva kokulimala okwabangela ukumiswa kwakhe umsebenzi. Sizwe elandisa imbono yakhe. Lekwenza kuthengisa nyabe nguthethe ngapi? Ngobo lakho uyabefuna imali, mina ngiphethe iphepha. Oza ngipha lolo lutho ngubani? Engizamthengisela, ngingamthengisela, ngimphile. Ngingela nzuzo enzabalayo, eza kuyingiphilisa. Ibhondi kazi ngeke langiphilisa. Usayi uthi usemnyameni laye njengabanye phezu kwalo lelo bond note engelalo ulwazi olwanelayo. Obona ngezokuqoqwa kwenhlelo enhlanganisweni yezichiya unkosizana Maria Masango uthi yamethusa laye indaba yama-bond notes njengomuntu ophila ngokuthengisa impahla ayithenga kwamanye amazwe.
Ngizwa ngisesaba ngoba nxa ngicabanga ukuthi ngizafuna ukuya eZambia, mina ngizafuna ukuya eSouth Africa, ngizafuna ukuya eBotswana, ngizafuna even ukuya eChina ukuyathenga, ngizayithatha ngaphi foreign currency nanku sengisebenzisa iphepha lemali eleZimbabwe. Kuntshengisa ukuthi uhulumende wethu kalandaba lathi. Even though thina siyithi abantu ababambi ikonomi yelizwe.
Umbono lo ugcizelelwe ngunkosikazi Lawrence Banda, okhokhela uhlangothi lwezichiya, onguye njalo osanda kukhethwa ukhokhela inhlanganiso emele abaphila ngokuthengisa kuzwekazi le-Africa e-StreetNet International.
I-bond note thina njengezichiya isibisele kuva vele isitshayisa i-reverse, i-reverse engamnandi isibuyisela ku-2008 lapho esasala khona siphethe uquba wamaphepha. Sesiphethe amabhuku akobhevali awangaphingaphi agcwele ama-zillions agcwele ama-trillions. Ibale lithi bond lithi ubugqili. Sesibhondedi kuhulumende. Asingeke ngichaphe ngiye South Africa ngithwele i-bond note. Kunezinto ezinjengabokhomesa. Why kumele iZimbabwe izenze ibe yiphathi yezinto ezinjengabo-SADC enhlanganiswe enjenge-SADC xa ingafuni ukudlelana nalawo mazwe? Kudiliza ubudlelwano. Asisoze sivume ukuthi siphiliswe njenge-island. Labantu beZimbabwe ngeke babe yizigqili ezingaphumiwe eZimbabwe.
Amalunga enhlanganiso yezichiya athi kungaba ngcono nxa uhulumende engasebenzisa imali eSouth Africa e-rand, yona esetshenziswa njalo lakumazwe abalisa eleSwaziland, Namibia, leLesotho, kusadingwa amacebo angasetshenziswa ukuqeda udubo lwemali. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Ikhansili yakoBulawayo ithi uhlupho lokuswelakala kwamanzi kuleli dolobho akusoze kuguquke kunsukwana ezilandelayo nxa izulu lingananga ngamandla lagcwalisa amadamu. Okuningi ngalolu daba asikuzweni kungxoxo loCouncillor Gideon Mangena olilunga lekomithi ebona ngenhlelo zamanzi e-Water Committee kuleli dolobho.
Umumo lokhunjalo kakula lutho olutshintshiweyo. Amanzi alokho ehlupha. I-shedding yethu ngeye 72 hours. Lezulu alikangenisi lutho emadamu. Sicela sibili labathandazayo ukuthi sesisesimeni esibi, abantu sithandaze uNkulunkulu asihawukele kube lamanzi angena emadamu. Kuba kungasemanzi angena emadamu idolobho lakoBulawayo liyabhubha sibili. Kho esikucela lokuthi izakhamizi lazo zikuzwisise. Zisebenzise kuhle amanzi ngonanzelelo zingaphongi ukuthaphaza nje amanzi ngoba isimo esikiso sibi kakhulu.
Ye, kodwa zona izakhamizi lokho elizinika njengekhansile inkonxa leziyane zamabhawuza ukuthi abangalamanzi baye kukha khona.
Ye, amabhawuza sibili ayagijima kakhulu kundawana zonke. Siba lama-problems okuthi nxa kushediwe amanzi. Kule ndawo amanzi kathese avela angafiki khona, sokuhamba wona amabhawuza ukuthi ayenika abantu amanzi. Sibe lezigaba ezithi njalo kulezimfa ezikhona lapho kubuthana khona abantu. Kuyabe kudingakala ukuthi khona kube lamanzi, siyahambisa njalo amabhawuza ukuthi ayenceda abantu ezigabeni ezinjalo. kube kanti njalo kwezindawo silenhlanhla silamaboholes amaboholes laphana nalakade sithelezela ngawo izingadi siyamisa ukuthelezela kwezingadi laphana sithi abantu kabazuze amanzi ngoba amanzi kuqakathekile ukuthi abe khona ngemakhaya yikho esizama ukuthi sikugijimise sikufundisa njalo abanye bayakuzwisisa njalo abantu sibili kakhulu
lo ngukansila Gideon Mangena wenkulumane lenketha olilunga lekomiti ebona ngenhlelo zamanzi e-Water Committee edolobheni lakobulawayo ubekhuluma icingweni le-Studio 7 ekhona le kobulawayo ngesizwe eziphathelane lamasiko silo Gibbs Dube we-Studio 7
Awin ribawa silale mawin ribawa silale mawin
Yebo mbezulu kandaba lingalithona njani lapho likhona khona ngapho ngemakhaya thina siyaphila simile kumangalisayo yey lamhla ke kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu ensuku zonke nginonkosikazi Consilium Lalazi uyincwadi kwezamasiko esintu njalo ungukansela edolobheni lakobulawayo sakwamukela kuhlelo nkosikazi Mlalazi
baba
manje asiyaphila linjani khona phakho kobulawayo
kobulawayo siyaphila baba sibona ukuthangelana
ye ungabe ngelela uzulu mama
usalibona ngihlabethulu njani
ye ngiyethemba baba kuzo sibili kakhulu ye asiqhazike ungqoqo yethu lapha ngikhuluma ngezamalobolo ye singathi amalobolo kulezi nsuku abizwa njani
amalobolo awalezi nsuku awasafanani lakuqala kwakuyikukhulumela nakusala ukuthi kwakungakhangelwa ukuthi umntwana umfundisile kumbe umenzeni kwakuyikuhlanganisa nje ubuhlobo kwakubizwa asiyali ukuthi kwakubizwa but khathesi ubizo lwakhona selungani lutshiyene lolwakuqala
singathi ke lutshiyene kanganani kungaphi lapho ngani lutshiyene khona
kusuko kuyizinto kwakhona kube kuningi kathi kuqala thina sikhula sabizelwa nxa kwakubuye kuhle ekhaya kwakubizwa ukangaziwe kubizwe amalobolo kathesi ziba ningi izinto sesezibizwa kuba amajava amajani amasudu amaselifoni izinto zibe ningi nje kungabe usabakwazi ukuthi kathi uvele kuma isimobali khonapho ningazi kumbe ikuthinta kwesikhathi nangokwendaba yokuthi imfundo njengoba siyabe sikhangelela ukuthi abanye abantwana babe befundisiwe umuntu abesenanzelela ukuthi njengoba ngikhiphe imali yami engaka lumuntu kumntu afaza kuya khona kuzafika enze kuhle bese kufithike nalaba ababalobolayo abanye bagcina sebesithi angithi namthina athi kuqala ukulobola bekuyikuhlanganisa ubuhlobo
Siyezwa kuthiwa abanye sibiluzwa umuntu ebiza azebize lalokho kuthiwa ngama-iPad, amaselefoni, into ezinjalo. Kambe isintu siya ngaphi khonapho?
Isintu esihamba sesisiyakogoqanyawo. Sikhangelela ukuthi thina ingabe yithi esisilungisisayo isintu sakhona. Manje ungani siphunyuka kithi thina ezandleni zethu. Laba bona laba ababizelwa ama-iPad bona kutho ukuthi bazabe sebebiza izimoto ngoba kakusahambelani sibithi sekungani sekuthiyani
manje kubiselwa njani emuva khonokhu unkosikazi Mlalazi
mina kangikuboni okuyizinto lokhu kubuyela emuva ngoba kuphikengani thina kase savume ukuba ngumthwakazi kungasilandela kuhle sibili sibili kahle kahle kungani sesilahlekile sasisalwazi usiko lwethu sebehamba nje kusithi gaga abanye othi lana umbuza umunje ekulandisela ngokuthi hhayi ukulobona kwakungahlisi ukuthengisa umntwana kwakuyikuhlanganisa ubuhlobo sebebantwana abakufunda lokho injeni sesikhangelela ukuthi umuntu wamilo ufunde okunganani uzafika abenzeleni khona ngale kwakwavozala kwakhe kungabe kusagaxi ukuthi izinto zakhona ngoba ivini yena ukangaziwe sasothise ukube khona lobizwa ama-2000 3000 10000 athithi inkomo uzabe usuzabiza zibe zimalini uzabiza bo-2050
Kulobuzima sibili kakhulu ye siyawazi ukuthi vele amalobolo kulotsholwa abantwana kodwa ke isikhathi sethu isingasazavumiyo sicela ukuthi uvalelise uzulu
angazi mhlabe phezulu ukuthi indaba ezinje singazibamba njani thina njengomthwakazi. Mina ngithe ngikhula ngikhuliswe ligqhegu elaliyile elayazala umama. Wayenitshela ukuthi kulotsholwa abantwana, wayesithi kithi ukhozi oluhle ngoluthi lungatshaya ludlulele phezulu. Ngapha sikudingisisa simbuze ukuthi utshoni ngakho. Athi kuhle nase kunokunye kumbe umuntu esephosile abantwana ababili phakathi kwekhaya. Uyabukwazi la ukuthi loba inkomo lezo ziphumile kazisariziswa ngoba sekunabantu abakhona. Nawo engunanzelelayo khathesi ukuthi hayi thina kuphela ezilongu. Ikhiphina abantwana yisifo esivela kwenkulunkulu akhona babakho.
Siyabonga kakhulu ke nkosikazi Consilia Mlalazi. Ye unkosikazi Mlalazi ke uyingcwethi kwezamasiko esintu njalo ungukansela kobulawayo. Asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo kulolu hlelo lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Olivalelisa ngenjabulo nguThembo Sithembayo uKips Dube Lilani.
Siyabonga Gibbs. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku shortwave 4930 6065 la ku 15460 kHz. Lilakho njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voandebele.com. Silichiye njalo kancinyane ezandleni zika Mike Hove we Studio 7. Esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Ikudibana kuhlelo labasakhulayo. Igama lami nguMike Hove, ngimele untungameli inkomo. Lamhlanje ngixoxe lo sikhulayo unkosikazi Thandi Nyoni, ongumbhali wephepha bhuku le Divas Inc. Siyakwamukela kuhlelo unkosikazi Thandi Nyoni, unjani?
Ngiyaphila lengalindeni.
Hayi ngiyaphila Thandi. Akungitshele ngamafishane, ngubani uThandi Nyoni?
Ngiyani intombazane esakhula kokuphela ama talent ephiweyo kakhulu.
Wena uyintatheli izindaba zempahla, a fashion blogger. Yini okwenza ukuthi ufune lo msebenzi?
Umsebenzi wami uyangithokozisa kakhulu ngoba ngiyenza lokho engikuthandayo. Njalo nxa sengikhangela umsebenzi wami eDivas Inc. akupheleli kwezokugqoka kodwa kuya ngabafazi. Sikhuluma ngezokugqoka ngabafazi eziphathelane labafazi, so yinto engathi into engizithandayo. Sibe
kodwa umsebenzi wakho uqakatheke okungakanani?
Ngibona umsebenzi wami uqakatheke kakhulu ngoba uyangipha ulutho lokusebenzela. Nxa uthanda ulutho lokuba izinto ziwomile, but kulolutho loliyana oluthandayo sibili ukuthi kuyakupha ukuthaba lapho ezinye izinto zingahambi kuhle. Njalo indlela engiphathwa ngayo emsebenzini ukuthi abantu babona lokho okwenzayo bakwamoyele bakuthabele, lakho khonokho kwenza kungenza ngithande umsebenzi wami kakhulu. Ngalokhu okuqakathekile sibe
iphephabhuku lasemelika lefashion elibizwa Fashion By liyatsho ukuthi ababhali bempahla balamandla okuguqula indlela abantu abasha ezigqoka ngayo. Lokho kuyiqiniso na?
Liqiniso ngoba nxa abantu bevala lokho okubhalile ngokokugqoka babe befuna ukuthi bakhangela bengabantu abagqokela kokuphezulu kumbe abantu abacacayo. So ngalokho abantu into oyibhalayo nxa wena ungumuntu oyenza abanye abantu bafise ukugqoka ngendlela wena ngalokho ovumelana ngakho, bachiyane lalokho wena othi awuvumelani ngakho.
Ngubani olamandla phakathi kwama-fashion blogger aku-social media lalaba ababhalela kuphephabhuku?
Mbona ababhalela kuphephabhuku yibo abalamandla ngoba yibo abalabavali abaningi. Ama-blogger emaqinisweni ukuthi kubafikela ba-online kuphela. Njalo even online bakhompitha lamamagazini. Amamagazini yiwo angani alama-readers amaningi. Amamagazini yiwo akhona futhi laku-print, kubanika ababali abaningi ukudlula ama-bloggers.
Njengontatheli zendaba zempahla, uyasuthiseka na ngemali oyitholayo?
Ngingathi uma ngifika kumali engiyitholayo, ngiku-economy yokuthi ngibona ngingcono kulabanye abangatholi lutho, kokuthi ngiyabonga ngalokho engikutholayo njalo lami ngiyabona ukuthi lokho engikuthola yilokho okukwaniswa imagazini ngaleso sikhathi.
Wena njengomuntu osakhulayo oselesikhathi usebenza ungumbhali, ulomlayezo nawo ukupha abasaqala ukubhala?
Nginawo. Ngibona ingathi abantu babona ukubhala kuyinto abayesabayo, ukuthi ababone kuyinto abangayenza ngoba ingela buzo omkhulu kangawo. Kodwa ekugcineni ngibona abantu kumele bayenze ulutho ngoba bayalithanda.
Laba abafisa ukubona umsebenzi wakho bangawubona ngaphi?
Bangibona ngile website yami, ilink yakhona yebikhona ku-Facebook page yami, njalo ngibhalela iDivas Inc. So ungasubscribe for iDivas Inc. magazine, i-subscription yakhona ngeyamahhala. Abantu bangabona umsebenzi wami, njalo ngihamba ku-online magazine yethu lomsebenzi wami.
Yiliphi icebo elidlula wonke olunganikeza abasakhulayo ngesigqoko zanamuhla?
Engingabanika lona abakhulayo ukuthi ngabazihloniphe ngendlela abagqoka ngayo. Kukhona okunye okokuthi kuyangena abantu sebesiba ngoseyile sebegqoka kuphela, hhayi gqoka ngoba wena ubona kuyindlela, ukubona kukuhle, hhathi ngoba kugqokwe nguzwani, kwagqokwa nguzwani, kwagqokwa nguzwani. Wena gqoka ngendlela ofuna abantu bakuphathe ngayo, njalo gqoka ulutho hhathi ngoba lugcwele kodwa ngoba wena uyaluthanda. Okunye engingakutsho yukuthi abasakhulayo kuzamele bahloniphe imizimba yabo, ngoba ukutshengisa umzimba wakho ayisikho kuhle akuniki iphitha enhle ngawo. Ukutshengisa umzimba akusikho kuthina, kodwa kule ndlela zokuthina ubukele ngendlela, kodwa ufihle izitho zomzimba wakho uhlonipheka.
Hayi, ngiyabonga Thandi. Benimamela uhlelo lwabasakhulayo. Ngixoxa lombhali wephephabhuku leGivers Inc. uThandi Nyoni. Ngenani kuhlelo lontungamili inkomo ngeviki elizayo. Olivalisayo nguMike Hove, ngimele untungamili inkomo. Libe ngelanga elihle.
Siyabonga Mike. Ngesizwe eziphathelane lokholo.
Yobukambe ezulu kandaba lingalitshona njani lapho likhona-ke ngemakhaya. Mina ngapha-ke uGibbs Dube ngiphilile kakhulu. Ye, njengenhlala yenza-ke sixoxa-ke ngezenkonzo lapha-ke ukholo lwesiKristu. Lamhlanje-ke silo umfundisi uBongani Halimana weGrace Chapel Church. Mfundisi Halimana, sakubona baba.
Yebo baba, linjani Dube?
Hayi, siphile kakhulu. Kunjani khona ngapha lapho likhona?
Yebo.
Ye, so-ke akutsho-ke mfundisi, ukhanya ngizani eZimbabwe sibili abantu abaningi bayadubeka, kambe singathini nxa sikhangela-ke ugwalo lweBhayibheli?
Ngibone ngathi abantu beZimbabwe udubo luqale nje kudala, aluqalanga nje eminyakeni lesibhekane enginayo. Ngingakhumbula kahle zothola ukuthi sisanda kuthola uzibuso sivele sangena enkingeni endaweni ezihlukene zelizwe, kodwa-ke azange thina-ke njengamakholwa sakuthatha sakubheka sakubona kuyinto eqakathekileyo efanele siyibheke siyiqondise. Okwamanje sesicabangile ukuthi no, thina njengabantu abakholwayo kufanele kuphatheke kwezombangazo.
Ye, masikhangele-ke lina khonapho njengabantu bokholo lwesiKristu, polingena njani kwezompolitika la?
Asikwazi ukungena ngendlela yokuthi sikonteste kumncintiswano or kuma-elections njengamakristu or njengamabandla ezokholo, but siyakwazi ukuthi simelane lokuhlukunyezwa kwabantu ababusizakala elizweni.
Ye, nxa sesikhangela-ke umbhalo sibele eBhayibhelini, kuthiwani ngabantu abahlupheka kangaka?
Ya, abantu abahluphekayo ngitho laseBhayibhelini kukhona-ke zikhona izigaba eziningi esihlangana nazo. Uthola ukuthi abantu, for example, abantwana bako-Israyeli bengena esikhathini sokuthi bahlukumezeke politically. Mase behlukumezeke politically, uNkulunkulu bese bakwazi ukuthi phakathi kwabo aveze umuntu othile ozosukuma aye bakhulula. Asibheke-ke indaba yokuvela kukaMoses. Umoses uvele from nowhere, wavela nje esengumkhululi wabantwana bako-Israyeli. And labo bakubonile ukuthi nangumkhululi wethu, bakholwa ukuthi uNkulunkulu sesifikile phakathi kwethu through lumuntu, bavuma ukukhokhelwa nguye baze bafika-ke enkululekweni yabo. Bese ngithi mina singabe sesingakafiki kulelo zinga elizweni lethu, but-ke kungekho kudala sobe sesifikile kulelo zinga elifanele abantwana bakwa-Israyeli.
Kodwa ubona ngizani kuzaze kufike sokutheni kulelo zinga ba?
Njengoba ngitsho nje ukuthi inkomba zonke zikhona zibonisa ukuthi kulelo zinga sesiseduze. Nanku phela sifikela ngo-1980 azange sawubona amabandla ezokholo esukuma ngaphandle nje kwe kubandla le-Roma lapha lalaphayana lalo ngesikhathi sombhuqazwe. But ke okwalumnyaka sibona amabandla amaningi esivuma emelana nesenzo esikhona esikahulumende obusayo besithi cha, lokho elikwenzayo madoda akukho kuhle ebantwini besephile elizweni. Ngiyacabanga ukuthi zinkomba ezindle lezo ezibonisa ukuthi ibandla likaNkulunkulu selikubonile ukuthi kufanele liphatheke ekukhululweni kwabantu.
Singathi-ke abantu abahlulukeleyo njalo abahluphekayo kakhulu ababuya khona ngapho eJohannesburg libasiza njani?
Ziningi indlela-ke esifumelisana nabantu abalezinkinga ezishiyeneyo. Ngikhuluma nje kuvele umonakalo wezikhukhula o-affecta indawo eziningi ezigoqela i-Alexander. Ngizokhuluma ngaleyo ndawo ngoba yile khona laphayana sakuncedisa kakhulu nothi njengebandla engikulo but njengabantu ababuya emabandleni ezokholo athiyachiyeneyo yile sanikeza abantu labayana abebengala mpahla zokugqoka abebengela ngubo sabanikeza izingubo okuhlanganisela futhi nokudla fike lapha sabasiza kakhulu. Kanti-ke emuva le ngiyakhumbula sonke kusekusha kithi kuwe kwaba nenkinga esibhekane nayo ye-xenophobia. Ngibona amabandla amaningi esukuma esiza abantu right across ilizwe lonke lele le-South Africa and ziningi izinto esizenzileyo futhi njengamabandla. Ngithola ukuthi amanye amabandla alama-non-governmental organizations aphathekile kakhulu ekusizeni umphakathi ohluphekileyo.
Yes, singathi-ke isikhathi sethu sesihambile-ke mfundisi, ungathi usivalele-ke ngomthandazo omfitshane khona baba.
Hawu, siyabonga baba, asithandazele. Siyabonga uNkulunkulu wethu oyingcwele, nanti ithuba esilithathayo siza kuwe ngoba siyakholwa ukuthi nguNkulunkulu wethu, nguNkulunkulu ongeke uze usilahle, nguNkulunkulu ongeke uze usidele. Sibonga ukuthi wena usithanda ngothando olungelamkhawulo. Lanxa sezinkingeni ezinjani niyavela usenze sibe ngabanqoba abapheleleyo ngenkosi uKristu Jesu inkosi yethu siyathandaza. Amen.
Ye, amen mfundisi, siyabonga kakhulu. Ungadinelwa kusasa-ke mfundisi omkhulu.
Siyabonga baba, siyabonga Madube.
Ye, lamhlanje-ke bengixoxa-ke lo mfundisi uBongani Halimana weGrace Chapel Church khona ngale-ke eJohannesburg. Sinethemba ukuthi siyahlangana singabaphilileyo ngeviki ezayo. Olivalelisayo emoyeni ngenjabulo uMthembu Zithembayo uGibbs Dube. Ngimele uNtukamini Nkomo ojayele ukwenza uhlelo lolu. Lilale Zulu kandaba.
Singakehlukani kodwa sikhangele ezinye zezindaba ebesilazo. Iningi labantu elizweni lilokhu ligcizelela ukuthi imali yohlobo lwama-bond notes uhulumende othi uzayithulela uZulu aliyifuni, njalo imizamo yokutshengisela ngalolu daba izaqhubeka lanxa amapholisa ivame ukuyivimba. Siligqiba lapha uhlelo lwethu okwalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.